Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 26 kuMpandula 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abazali abaningi bathi bahlutshwa yikumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo.
Nxa sibanjwe i-COVID yakhona layo khona ngale esikolo, kunzima kula support.
Sokubunjwa umthetho ozavalisa inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzelana labezombusazwe.
Siyakusekela kakhulu ukuthi kakulungiswe, ivele baningi kakhulu ngababe ngabantu ababuya besebenze through ama-structures abaphiwa nguhulumende.
Abanye abantu bayakuchothoza okwenziwa nguhulumende.
Acaca nempela ukuthi iZANU ifuna ukuhlala iZANU yodwa emhlabeni, konke okunye kube yiZANU. Ifuna osobhuku babe ngabeZANU, abalisa babe ngabeZANU, izinduna ngezeZANU.
Salethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abaningi bathi kabasakwazi ukuba bahambise abantwana ezikolo lapho kumemetheka khona ngamandla igciwane le-COVID-19, kumbe behlale labo emakhaya lapho abagcina beganga okumangalisayo. Umavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuzanye isikhathi uhlangothi lwezempilakahle lusanda kubika ukuba abantwana abedlula 1,281 laba balisi abalikhulu lamachumi amathathu lanye 131 eZimbabwe bahlolwe ezikolo abahlala khona batholakala belegciwane le-COVID-19. Umnumzana Njabulo Mpofu ngomunye wabahlutshwa yisehlakalo lesi.
Izinto zokufundela zakhona zinlutshwana, ufundwa nzima, plus nxa sibanjwe i-COVID yakhona layo khona ngale esikolo, kunzima kula support abayiphiwayo abantu.
Umpofu ukhala labanye abazali abathi umkhuhlane lo usuphazamise izifundo zabantwana.
Sibe behind abaningi bakhona, bayazama amanye ama-teachers ezinye isikolo ukuthi bayenze online, but then emzalini sometimes nxa ungena data yakhona, so umntwana lokhu esalulaya ngemuva, nxa ungena mali like now. Abaningi bayenza ukuthi bazame ukuthi ba-catch up ngama-lessons.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Miriam Nkomazana ohlala e-Cody Park kobulawayo.
Ezinye izinto unxa ungayo esikolo ugcina ukhohlwa, ikakhulu lebantwaneni, ngoba singabona kathesi ngesikhathi abantwana sebebuyele esikolo bese bejayele ukuhlala endlini bengenzi lutho. Ngesikhathi sokumele beye esikolo sokulohlupho olukhulu kakhulu. Olunye kakhulu uhlupho esimtholileyo ama-uniform abantwana ebengasakwani, izicathulo bese singasakwani, and abazali bebengelamali yokuthenga njengoba bebehlezi phandle, bebehlezi bengasebenzi ngenxa yomkhuhlane lowo. So kule challenge enkulu kakhulu.
Unkosikazi Nkomazana uphinde wathi umkhuhlane lo usubangele ukuba kube nobusela obumangalisayo.
Kube lamasela amaningi kakhulu, abantu bese behlezi ezindlini zabo bengenzi lutho, abanye bebecabanga ukuganga kuphela. So hayi, i-COVID-19 elethu hlupho kakhulu.
Unkosikazi Thithibele Simango wakobulawayo laye uthi sephila nzima.
Thina esise-Country Park isi-affecte kakhulu njengabazali labantwana bengasayi lasesikolweni.
Othenga ethengisa impahla unkosikazi Sibongile Nkomo labanye bakhala ngokufanayo.
Hayi, COVID imbangele ukuhlupheka kakhulu empilweni yami. Imali engangiyigcinile konke okokustokha ngagcina ngiyisebenzisa sengisidlayona. Khathesi kunjenje izikolo zikwaba yisivumbuvumbu ukuthi izikolo sezivulwa ngilo mntwana ongu-grade 7. Nxa befika esikolo sokuthiwa kulabo research laba bekhala, hayi kusithwalise nzima sibili. Konke khonokhu kwenziwa kuyini? I-COVID.
Umnumzana Simba Arashe James Tafire Nyika, umkhokeli wenhlanganiso yeZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union, ucebisa uhulumende ukuba ahambise abezempilakahle ezikolo okuhlala khona abantwana ukuze kwehliswe inani labatholakala bele-COVID-19. Kusenjalo uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abalikhulu lamachumi amane lanhlanu 145 bahlolwe batholakala belegciwane le coronavirus. Umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4603 kusukela nyakenye. Asebethaphe igciwane le COVID-19 bafika phose inkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu 129,505. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Mongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukukhuphula iholo lezisebenzi. Mnangagwa wethule lokhu namhla emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre ngesikhathi kungcwatshwa umnumzana Maria Wandanzua owayekhokhela uhlangothi lwePublic Service Commission. EneZimbabwe selibumba umthetho olakho ukuba kuvalwe inhlanganiso ezizimeleyo okuthiwa zikhankasela kumbe zinika imali abezombusazwe. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuba idala lephalamende lizahlafuna imithetho emitsha ezagambela umthetho we-Private Voluntary Organizations Act. Phansi kweziqondiso zomthetho lo kuza kuba lo muntu obizwa ngokuthi ngu-registrar okhethwe nguhulumende ozakwamukela imali yokubhalisa inhlanganiso ezizimeleyo, ozabona ukuba zisebenza kahle njalo uzaxotsha abaqondisi behlanganiso lezi nxa zingenzi kahle. Abazatholakala besephula imithetho bazahlawuliswa imali enengi kumbe bavalelwe entilongweni okomnyaka. Abatholakala bengalancwadi zokusebenza elizweni bazavalelwa entilongweni okweminyaka elitshumi. Ukuze sihlaziye kudaba lolu sixoxe lomnumzana Efidlela Ncube kolela ilungelo loluntu.
Kuyacaca nempela ukuthi izano ifuna ukuhlala izano yodwa emhlabeni, konke okunye kube yizano. Ifuna osobhuku babe ngabezano, abalisa babe ngabezano, izinduna ngezezano, amakansila ngawezano, ama MPs ngawezano, ama senators konke ngokwezano, upresident ngowezano, abantwana besikolo babe ngabezano. Yikubona kuthiwa baye kuchief of school of ideology labo baye kwenziwa babe yizano. Ngesingayo ngabo kusafundwa physics, kusafundwa chemistry, kusafundwa business, kufundwa i-ideology yezano. Ngabe izikolo zonke zifundisa izano, akupheleleke kukhona lokho abafuna ukukwenza. Bafuna ukuvimba ama NGOs, kuyalandela bavimba ama political party, bazavala ama church, bazavala ama mosque, bazavala yonke into engasoza. Ama NGOs aqhakathekile ekuthuthukiseni ilizwe, ekuvikeleni amalungelo nabantu. Ngaye ngasekho ama NGOs azimeleka ngekho ngaphansi kwezani, ilizwe liyabe seliphelile. Ngakho ke kawucitshwe lo mlilo, kuvinjelwe ukuganga okungaka.
Umnumzana Efidlela Ncube ulwela ilungelo loluntu. Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Eliphas Mashaba okubandla lezano PF.
President le cabinet into abayikhangeleyo ukuthi beke befake i-order kulaba bantu behluzwe ukuthi kambe bona benzani. Sibonile America o-Britain befaka izimali through ama NGOs wona lawo, ukuthi kuthiwa khona izimali zizonceda abantu eZimbabwe kodwa zinikwa through ama NGOs. Ama NGOs angikhona usiwakhayela ukuthi avele evela nga alama links le labo MDC wala malinks labo opposition and so forth. Ngakho ke iproblem esilayo elizweni lapho yama demonstrations, iproblem yokungazwisisi, iproblem yokuthengisa ilizwe ivelela kubo bona abantu abasponsor ama programs anjengona lawo. Ngakho ke siyakusekela kakhulu ukuthi kakulungiswe, ivele baningi kakhulu, kababe ngabantu ababuya besebenze through ama structures abaphiwa nguhulumende.
Umnumzana Eliphas Mashaba lilunga lebandla lezanu PF ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Kusenjalo ibandla leMovement for Democratic Change elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzola lithi selixoxisana nohulumende kamongameli Emerson Mnangagwa ukuze kudingwe indlela yokusebenza ndawonye kumanyano we-Political Actors Dialogue kumbe iPoland. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Felix Makalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance, lomnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF. UMafa usungula lingxoxo.
UMonzola ungena njani yena engazange icontest as a presidential candidate ngo-2018? I-constitution yabo ithi labo abadliwa nguChamisa ngo-2018 yibo abafoma ipolati lo mnangagwa ngoba bonke bonabo bajiwa babuhlungu ngokudliwa ngomfana omncinyane sithi kangeni kwamanje
ye baba Chuma ungathini ke ngodaba lolu njengoba kukhanya ngani umnumzana uMonzola sefisa ukuthi asebenzelane lo mnangagwa
iPollard Mthembu lo hlabezulu wonke nje inkundla laba ukuhlangana khona laba bantu abeze politiki kusukela kubandla libusayo lamabandla nje wonke nje athini abephikisa ashothi ngama opposition parties okumele kube semxoka yibana sikuzwisise ukubana ukuba lebandla libusayo lamabandla aphikisayo akusho ukubana sokudala inkemenkeme yendawo bese kudala uMangizondane bese kudala angibonani lawe ukuphikisa kwebandla kusho ukubana hayi sibona okutsheneyo kodwa sihamba ngento yinye ilizwe lethu ipatriotism ngakho ke uMonzola nxa bebona kufanele ubana bekujoyine noma engazange abe yi-candidate ngo-2018 kodwa nxa ekubona ukuthi hayi abanye bahlezi laphana babonisana belaphana ngikela lami ngifike eduze kuyabe kuqonde kakhulu kuyinto futhi ebengiyifisela ubana ngabe lo Tsamisa le-MTC yakhe e-alliance ngabe labo benza into efana nabethi hayi asibuye netafuleni laphana siqoqoda namakhanda
wena ungathini ngamafutshane sibili
konke lokhu thina kusimangalisi isibaya sabo kodwa bazahliyangeka ngoba abantu babazondele ngenxa yokuthi basebethengisile njenge internal settlement yeZimbabwe lapho uzorewa lo Smith lo sithole indaba yeningisi rawo abathengisa khona bahle bahlanzwa ngabantu sithi ihistory iyaziphinda history repeats itself ngamandlwane bangasitshela nje into eyodwa zwi abasebeyiphumisile singathi i-objective eyodwa abangasitsheli ukuthi benzeni ngaphandle kokuthi bachaphaze imali zabantu hhayi uMonzola ngowezano izano yi-MDCT thina lokhu vela kusimangalisi ukukhuluma ngakho nje sesikhuluma ngoba abantu bayasibuza kodwa uZulu uthi hhayi bayekelenini zobohla manyosi ngoba abantu sebebebazi ukuthi iPollard ngezani kulabanye abantu abakhontestayo kuPollard bengasho bezani khathesi sebajoyina sebe yi-members ezani
babuthuma ngena khonapho sizwa ukuthi ungathini ukhanya ngazani MDC Alliance ithi lokho kuyinto ngokwezani kuphela kukho
iPollard ayisonto yezanu PF iPollard njengoba ngishilo ngiyabo bantu bonke abeze epolitiki ukuthi behlangane ndawonye kuboniswane izanupiyefu layo ikhonapho igoqelwe labo futhi besifisa ukuthi ngabe bayabuya ngiyamuza ukuthi kona hhayi ngabe kuthiwa i-dialogue ibuya yenziwe ngumuntu onyutisale lani khangela kathesi silo hulumende weza bona bayakuthanda ngoba bakuthandi yinto kumele beyibone naleyo ntona uhulumende wesilayo lo president okhona ungamukelekile mazwe wonke jikelele including i-United Nations nangokwayo eyiyo ibhodi enkulu udlula amabhodi wonke la bayakwazi njalo bananzelela ubana iZimbabwe ikhokhelwa ngo-President Emmerson Mnangagwa i-SADC kunjalo Africa Union kunjalo
lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma okubandla le-ZANU-PF lo mnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance bexoxa ne-Studio 7 singakangeni kusigaba esilandelayo sikusikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abantu abaningi kwele-Tunisia batshengisele namhla emgwaqweni besithi kabasamfuni urhulumente wabo bathi uncindezela uZulu ilizwe lemelika lithi kaliboni lidlelana le-Taliban esanda kungena embusweni e-Afghanistan kusalandela ukusuka kwebutho lemelika kulizwe leli lokhu kusanda kwethula njalo lilizwe lika-Russia emhlanganweni we-United Nations General Assembly kuvotelwa umkhokeli omutsha kwele-Germany lamhla kulandela ukusuka esikhundleni kuka-Angela Merkel kukhangelwe ukuba kuzavota abantu abafika izigidi ezingamajuma isidupha 60 million soku kuyisikhathi sezamasiko.
Sengana masiva wezi bomandla lobaba mkhulu babelo bola usenzi.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngenyanga yamagugu umpandula okubizwa ngokuthi Heritage Month kwamanye amazwe. Abantu abadabuka eMatabeleland lenkabazwe bayakulandela kakhulu lokhu. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxele lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethu kwezamasiko esintu. Sawumukela kuhlelo Ngwenya.
Ah, ngibingelele iStudio 7, ngibingelele nabalaleli bonke nje. Babithi inyanga uSeptember inyanga yamagugu. Yebo kambe siyazi ukuthi lusuku lolo lwalubekelwe ukukhumbula inkosi uShaka leyakhothama ngomnyaka ka-1828 ngoSeptember mhla ka-22 noma abanye babuye bethi mhla ka-24. Kodwa ke thina lathi singabathwakazi looking at usuku lolu siyabona ukuthi usuku lolu lakithi lwaba inyanga ebaluleke kakhulu njengoba sazi kahle ukuthi uSeptember iyona nyanga leyethu inkosi inkanyamba emakhanda khanda umzilikazi kaMashobana eyakhothama layo njengoba sazi ukuthi yakhothama ngomnyaka ka-1868 mhla ka-9 sibona laphana futhi neqhawe layo uLotshe Hlabangana owayeyinxusa lenkosi layo ngomunye owatshona ngalinyanga. Yebo kambe njengoba seyaguqulwa seyaba inyanga yamagugu kumele sikhuthaze-ke ukuthi abantu bazi ukuthi ayini amagugu. Amagugu ayinto eqakatheke kakhulu empilweni yomuntu engafanelanga imlahlekele. Ngakho ke siye sibone ngempela umuntu nxa elento kuthiwa igugu noma isendlini uyayakhela indawo especially kwesinye isikhathi ekhiywayo ukuthi kungabi lo muntu ozofika alithathe lelo gugu lakhe.
Akusethule lokuningi ngalokhu.
Ingakho ke babudube ukusibona lapha besinxusiwe nakwezinye zezikolo ukuba sihambe sifundise intsha yethu ngamagugu ayo ukuze izazi ukuthi isukaphi imvelaphi yayo isukela kuphi. Ingakho sibonela kwesinye sezikolo lapha neEvelyn eUvelle sikhuthaza abantwana ukuthi bakhule bezazi ukuthi bangobani njalo baziqade ngamasiko abo ngoba phela isiko liyingxenye yamagugu. Isiko lakho nje liyigugu lakho.
Siyakuzwa Ngwenya, kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoye akugqibe ingxoxo yethu namhlanje.
Lathi asizameni ukuthi kungasilahlekeli okungamagugu kithi njengokuyithi bethu loba siphila empilweni la izinto sezintshintshile sekumodernizewa yonke into lapho ohamba khona kodwa ke kufanele ukuthi sihlalahlale sikhumbuzane ukuthi singobani thina sasiqhamike phi sasiphila njani futhi yikho ke lisibona la namhlanje mangabe sibungaza inyanga yamagugu sizama ngayonke indlela even nokuvunula lisifica sivunule ngale ndlela okhokho bethu ababevunula ngakhona esethu ke isizwe njengoba sazi sakhiwa ngezizwe eziningi akumangalisi ukuthi ma uhambe emgwaqweni ufica umuntu evunule indlela abelozi ababevunula ngayo okanye amanguna ayevunula ngayo okanye amatswana ayevunula ngayo okanye amavenda ayevunula ngayo okanye amadonga indlela ayevunula ngayo. Lokho kuyikho kanye ukuthi sizama ukuthi le ntsha yethu encane engazange kubone lokho kungalahleki bazi ukuthi bazalwa isizwe esasiziphilisa njani.
Ngithathe leli thuba ukuba ngibonge umnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu ngilethemba lokuthi sizahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje sike singene kukholo lwesiKristu.
Lamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa, ngiyabonga lami ukwamukela kulolu hlelo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele umthandazo owenziwa nguDavida eseyinkosi, kodwa ungaba umthandazo lathi engifuna siwusebenzise sikhangele izinto ezithize. Nzabala kumahu 144 verse 12 msihlansi ya pansi kungata matotana etu ebucheni bawo angaba njenge slasa esezikhulile la matotakazi etu abe njenge nsika zengosi ezilungiselwe ukwakha isigodlo kungathi iziphala zethu zingagcwala zibe lenhlobo zonke zokudla lezimvu zethu zizale izinkulungwane yebo lezinkulungwane ezilithumi emagangeni ethu kungathi inkomo zethu zingaba lamankonyane amaningi zingaphunzi ekuzaleni kwazo kungabi khona ukukhala endleleni zethu babusisiwe abantu abanjalo babusisiwe abantu abakaNkulunkulu wabo oyinkosi ngakho ngifuna sinanzile lapho kokuqala ukuthi uDavid ukhuluma izibusiso ukuthi nxa wena ungaphansi kwenkosi uyibiza ngokuthi inkosi yakho uJesu Kristu kunezibusiso nokubiyelwa okuthize okuza kuwe empilweni yakho iverse ka 12 siqalise emulini lapho uDavid yakhuluma ukuthi ngaba amadodana ethu ebutsheni bawo angaba njengezihlahla esezikhulile kumele sithandazele imuli zethu sithandazele abantwa bethu sithandazele amadodana ethu ukuba uNkulunkulu abakhulise baqine babe njengezihlahla ezingaphansi kwesifula ukuthi bebe nezithelo ngaso sonke isikhathi lokhu kutsho ukuthi amadodana ethu enyama lamadodana ethu emoyeni kulabo abangabafundisi kumele sithandazele izimuli zethu ezilibandla lethu ukuba kube khona ukuthela izithelo ezinhle kube khona ukukhula okuhle sikhangela amadodakazi ethu ukuba abe njengensika zengosi ukuthi abe njengendayimani abe njengegolide akwanise ukuthi nxa ehamba lapha emhlabeni kukhane ubuhle bukaKristu yibo siyakwazi kathi siphila phakathi kwesikhathi lapha abantu abangabomama bebanjwa kubi behlukuluzwa kodwa thina nxa singababamba sibenze igolide idayimani emabandleni singababambi kubi sinazelela ukuthi kade sikuphumela oludaba abantwana abancane bethatha besenziwa abafazi ubaba bengabomama bezindlini siyasithi lokhu ngomthetho wakuvunyelwa kodwa lathi iBhayibheli njalo lokhu alikuvumele ngakho kumele ukuthi thina amabandla ethu akhulise kuhle abantwa bethu besesaba inkosi kodwa bekwazi ukuthi nxa ubuya ebandleni yikho lapho othola khona ukubiyelwa yikho lapho othola khona ukuvikelwa ayikho nto kube yikho lapho othola khona ukuhlukumezwa khona ngakho ke njalo siyananzelela lapho ukuthi uDavid uyathandazela iziphala ukuthi ngabe zingagcwala ngayo yonke inhlobo yokudla ukuthi kugcwale ukudla ngakho ke lapha sikhangelela izinto esizenzayo ukuze zisinike imali kungabe kumbe uyalima kungabe kumbe uyasebenza ngezandla kungabe kumbe ulokuyimarket kwakho kungabe kumbe uyilabana abalenkomo uDavid uyathandaza lapho ukuthi ngabe uNkulunkulu angachelisa konke lokhu kwesilakho uNkulunkulu asize ukuba nxa uqalisa ibhizinisi yakho kumele uyisebenze ize iyefika ekucineni kwayo kumele leyo bhizinisi njalo ikunike imali kumele lokho kwenzayo ngezandla zakho kulethe imali ekhaya isiphala sakho ibank account ingavuzi ingabi lezikhali ezivuzayo kodwa uThixo asize ukuthi ibilokhu iqhela isiya phambili
akuyiphethe mfundisi
ngegama likaJesu yathandazula inkosi kuqinise ikunika amandla njalo ikuphumelelise ukuze lawe uqhelise umbuso kaNkulunkulu amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu jahelidala uNtungamile Nkomo sike sizwe uhlelo lwabatsha
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Hobe namhla sixoxa lo Briske Ncube owenhlanganiso ye Community Solutions Zimbabwe sixoxa ngenhlelo zabo ezijonge ukuthuthukisa abatsha elizweni Briske nya kwamukela kuhlelo bafo awusitshela okunengi ngemisebenzi yenu
Ramai sabona, ngiyabonga bafo ungamukela namhlanje kuhlelo. Basically esikwenza njengenhlanganiso ye community solution yikuthi khona sikhuthaze engakuthi mina active participation yabantu abasha kuzinto zonke ezilokwenza le development engaba khona phakathi kwelizwe. So okuqala sikhangele ukwakha ukuthula, peace building, lokubumba ubudlelwane phakathi kwemphakathi ngiphakathi kwezigaba. Then sikhangele njalo iparticipation yabantu abasha ku-governance and electoral processes. Ngathi mina konke okulokwenza le democracy kumbe lokubuswa kuhle kwezabelo, kubuswa kuhle kwabantu.
Kungani libona kuqhathekile ukuthi abatsha baphatheke kuhlelo ezijonge ukukhuthaza ukuthi kube lokuthula kanye lokusebenza ndawonye elizweni?
Abantu abatsha siforma over 60% of the population yet. Yithi esiye kusasa elide esabhekane lana. Yithi futhi kathi esesiphila in the present. So singathiwa phansi ekwakheni ukuthula kumbe ekulungisiseni izinhlupho ezikhona phakathi kwelizwe. Then sebe sichiye that missing link. Ngoba so far nxa ungakhangela imizamo yonke esiyenziwe okungenziwa genuinely yikuthi abantu abatsha baphiwe umkhandla ukuzibonakalisa labo bathi participate babithi izisombululo on the table ukuthi kuyini esingakwenza. Kaningi nxa ungakhangela imbali abantu abatsha yibo abasetshenziswayo as objects of conflict and objects of violence. If we harness this energy siyifake in the proper direction then singabumba ilizwe lokuthula. Ipeace is an integral tenet of development. Any country that does not have an environmental peace, it's hard for any development to be gone.
UZulu jikelele usanda ukuthakazelela usuku lwe International Day of Peace. Lapho inhlanganiso ye United Nations ikhuthaze umhlaba wonke jikelele ukuthi asebenze ndawonye ekulwisaneni nge COVID-19. Sikhangele inkuthazo yenhlanganiso ye UN kuyini esingakufunda njengelizwe.
I-COVID-19 isiveze lukho khona akulalizwe elingasurvivor lilodwa. Inkuthazo ye-UN ukuthi khona amazwe ngasebenzelene ndawonye abambane. Ngibona ngani that's the way to go. But however, conflict is a permanent thing. So what you can do is we can manage conflict. Esingakufunda kunkuthazo ye-UN yikuthiwa khona let's try by all means ukuthiwa khona sithi thina ameliorate violence and then we manage ama-conflict akhona. Bese sibumba-ke general global consensus. Yokuthiwa khona amazwe aphilisane kuhle. Then thina njengelizwe leZimbabwe omunye sikufunde yikuthi khona charity begins at home. Inkuthazo yami yikuthi khona kuyo yonke imizamo esiyenziwe ukubumba ukuthula, i-National Peace and Reconciliation Commission must now then initiate genuine dialogue ngama-past conflicts yonke aba khona, i-address all post-conflict situations ezikhona current, kungaba ama-conflict maybe ombhuqazo wangaba khona kanye la wonke ama-conflicts aba khona. A conflict cannot be solved azange kube le genuine dialogue. So esingakufunda is come down to the table, abantu bahlale phansi babonisane singasombulula njani inkinga lohlupho esike saba lazo. Siyenza njalo, this is going to work to bring national cohesion, which I will continue saying is an important factor in the development of any nation.
Hayi Priski, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Mthwakazi omuhle Zimbabwe, omuhle sesifikele emaphethelweni wohlelo lwe-2 lwabatsha. Sodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk The Connection. Olibalisayo ngenjabulo, igama nguMichael. Bye bye.
Kwezemidlalo kwenziwe isikhumbuzo namhla sikaMercedes Rambo Sibanda eWest Park Cemetery lendlini yakhe eMzilikazi. Abalandeli labakhokhela iqembu leHighlanders bancome kakhulu imisebenzi kaMercedes. Ayisizwe uNdumiso Gumede, omunye wabaqondisi beqembu leHighlanders, ekhuluma ngokuqakatheka kwabadlali langomdlalo wenguqulo kunye.
Hlalani likwazi-ke bakithi ukuthi iclub e-Highlanders Football Club iyathokoza nxa ibona ama-players behlangana ukuthi esake sadlala sonke ake senzeni something. Lezi khundla ngikhona ngale Highlanders nxa lifuna zikhona, kodwa isizo zokunikwa mina ngicela ukuthi ukuqomosela kwami awunikwa. Isikhundla siyasetshenzelwa, isikhundla siyasetshenzelwa, isikhundla siyasetshenzelwa. Vela wenza ukukhanya njengalamhla lapha mbonile lapha hatshelizama mbijana heyi basithiya basithiya ujongwani into yabantu le. Vela bakufake abantu nxa ufuna ukungena.
UNdumiso Gumede ngomunye wabaqondisi beqembu le-Highlanders ubekhuluma emcimbini wokukhumbula uMercedes Rambo Sibanda wayedlalela iqembu le-Highlanders lele-Warriors.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Abazali abaningi bathi bahlutshwa ikumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo. Sokubunjwa umthetho ozavalisa inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza labezombusazwe. Abalandeli lenkokheli yeqembu le-Highlanders Football Club namhla benze isikhumbuzo sikaMercedes Rambo Sibanda. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalisayo ngoGibbs Dube.